So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Lami ngibonge uIvans Zininga obesipha indaba ngolimi besishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ziku 17 kwenkwezi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amalunga edalela eParliament awebandla leCCC asola usomlomo waleli dale umnumzana Jacob Mudenda ngokubalisa ukuthi baphenye udaba lwabantu abathinteke emsebenzini yenkohlakalo yachawa ngumsakazo weAl Jazeera.
Kodwa ukuthula kwakhe khona lokho, kunganyikinyeki kwakhe khona lokho, kutsho kahle kamhlophe ukuthi hayi akufanelanga sikhangelele okunengi kuye.
Ibandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora liqhubeka lixotshisa amakhansila abathi awasalandeli umthetho walo.
UMonzora yena vele imishini yakhe ngokubona kwethu ibingasiyo ukuthi akhonteste kulama elections, ngoba vele akula preparation ayenzileyo etshengisa ukuthi ule plani yokuthi akhonteste.
Abesifazana abakwezombusazwe abaphatheke emhlanganweni ogqitshwe izolo eHarare bathi bazakwabela ulwazi olumqoka abaluthole kulumbuthano lapho abakhokhela khona.
Kwathi u-ambassador to Sweden, Priscilla Msayirambe, ubekhuluma nge-resource mobilization lapho athinte khona ukubana yebo siyabonga inhlanganiso ezifundisa umama ezibancedisa ukukhula ngokuthi bakhokhele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Amalunga edalela eParliament yawebandla leCCC izolo asole kakhulu umsomlomo waleli dale umnumzana Jacob Mudenda ngokuwalisa leli dale ukuthi liphenye udaba lwabantu abathinteke kumsebenzi yenkohlakalo iyachaywa ngumsakazo weAl Jazeera ngenyanga edluleyo. Bekhuluma kuleli dale umnumzana Tendai Biti lomnumzana Charlton Wende bathe uMudenda uphambanisile ngokwalisa iParliamente ukuthi ivule uphenyo phezu kwalolu daba ngemva kokuba ibhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank linqume ngomvulo ukuthi selikhulule imali yabantu abathinteka kumabonakude besithi elesihloko esithiwa Gold Mafia ngemva kokuba uphenyo lwalo luveze ukuthi abadalanga cala. Abasolwa ababanjelwe imali libhanga leli bagoqela isikhonzi sikamnangagwa umnumzana Hubert Angel, uKamlesh Patin lo Iwan Macmillan. Abathathu laba ngabanye babaphuma kumabonakude beveza ukuthi bahuquluza njani igolide lelizwe, njalo besithi lakho bakwenza lo mongameli Emmerson Mnangagwa yena olokhe engakatsho lutho ngalolu daba. Ngesizwe amazwi kamnumzana Wende esedalele eParliamente ekhuluma ngalolu daba izolo.
You have got the power to change a resolution that has been made in a plenary by Parliament.
Yeah.
That you can do.
Yeah.
Then you can then you can go to the second one. And also my second point of order is that this is a serious issue. We have seen that the clerk, Mr. Chokuda, someone who is facing corruption charges after the laptop were issued, is still part of your procession and is the one who is taking lead to advise you on an issue of such importance that involves corruption that has never been witnessed in this country. We want an explanation also on why Mr. Chokuda is still coming to Parliament, because he's bringing this institution of Parliament into serious disrepute. You can't face serious charges of wanting to buy a laptop for 9,000, then you still come to Parliament and advise our Speaker.
lawo ke ngamazwi kaMnumzana Charlton Wende olilunga ledale leParliament leCC obekhuluma edale leParliament izolo. Ukuhlaziya lolu daba untungameli inkomo Studio 7 uxoxe locubungula ezombusazwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo labathengi eNational Consumer Rights Association uMnumzana Efidlela Ncube.
Ngobuningi bemali obuthintwayo lapha ku Gold Mafia kuyacaca ukuthi indlela okufanele kubanjwe ngayo ukuthi ku kethwe ikomiti eliphethwe ngujaji, ikomiti elizimeleyo okuthiwa yi-Independent Judicial Commission of Inquiry, ujaji ozimeleyo ongathatha uhlangothi olandela ubufakazi buze buyefika lapho umusa khona. Yikho kwenzeka emhlabeni wonke jikelele nxa kulesimo esikhulu kangaka. Kanti ke lanxa ubeza besenza lowo msebenzi iParliament bekufanele ukuthi ngabe layo ikhuthele yenza okuqondene layo, ngabe izakhi ikhuthele, ngabe amapolisa akhuthele. Kodwa okusebenza kuhle esimene esinjengalesi likomiti elizimelele liphethwe ngujaji elesikhashana esincane elikhethelwe wonalo umsebenzi kuphela, lilandele ubufakazi buze buyefika lapho obufane obukhona, kwenzeke lokho okufanele kwenzeke kulabo abatholakale ukuthi balecala babotshwe, bathutshiswe, bajeziswe ngendlela enkulu kakhulu.
Umongameli Mnangagwa yena othinteka kakhulu ukulifilimu akakatsho lutho lanxa bebanenga baphume besithi benza imisebenzi yenkohlakalo laye badlelana laye. Sizabona ekhuluma kwesinye isikhathi yini ngalolu daba, kumbe sizabona ethula nje lolu daba luphelele boyeni njengesithukuthuku zenja?
Angiboni ukuthi kuzaba lalokho angakutsho okulesi sinto lanxa engakhuluma ukuthile kuyabe kungasonto ezaletha umahluko, ngokuba into ebidingakala ukuthi abe nguye okhetha lelo komiti i-Judicial Commission of Inquiry, athi le nto yangizondisa kutshontshwa imali yelizwe, le nto yangizondisa kwebelwa abantu abangabayanga, kwenza ilizwe ligcwale ubuyanga lenhlupheko, abe sekulwisa khonalokhu. Kodwa ukuthula kwakhe khonalokhu, kunganyikinyeki kwakhe khonalokhu, kutsho kahle kamhlophe ukuthi hhayi akufanelanga sikhangelele okuningi kuye, ngokuba phela bayaqanjwa labo bonke labana asebenza labo, layo uyaqanjwa obekufanele ukuthi asukumeke akulungise khona lokho. Kodwa asiboni ukuthi uzasukuma, kuyaphelela nje khona lapho engashongo lutho. Kodwa ngasukuma khulumela kuzabe khuluma into engasoze ilethe umahluko, engasoze iguqule isimo, ilethe ukuthi bajeziswe labo abalamacala.
Lo ke ngumnumzana Efidlela Ncube ohlaziya ezombusazwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo labathengi eNational Consumer Rights Association.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote lenkomo.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzura liqhubeka lixotshisa amakansila abathi kawasalandeli umthetho walo. Izolo lelibandla liqotshise umeya wedolobho leKaloma umnumzana Action Nyamukondiwa, lamakansila athi wabo umnumzana Edson Muzira, Nigel Rosario lo Michael Mvura. Amakansila amathathu la aqotshwe ebandleni leli. Isikhulumeli sebandla leMDC umnumzana Witness Dube utshele iStudio 7 ukuthi abane laba baqotshwe ngoba bengasayenzi umsebenzi kuhle, wengezelela esithi amalunga la asengamalunga elinye ibandla angaliqambanga ngebizo. Kodwa elinye ilunga lebandla leli umnumzana Dan Moyo ungomunye wababethiwa baqotshiwe ebandleni kodwa babuyiselwa ngumthethwandaba utshele iStudio 7 ukuthi umnumzana Monzora akwenzayo akutshengisi ukuthi ufuna ukwakha ibandla leli.
Esinga ukuthi ukuthi kuma members ethu awe MTC njenge party iMTC sihlangane loduvo olukhulu landiyazi since ukufaka Tsvangirai izinto zonke eze MTC nje bezingahambi kahle abantu bebezama ukuthi bazifake ukuba ngumongameli womhlangano okungekho emthethweni okungekho constitution so thina si decide ukuthi hayi lokhu kumele kustop so ngoba uDouglas Monzora le squad sakhe bazama ukuthi force bephula iconstitution ye-MTC be-appoint i-national council engekho emthethweni ukuthi bavoteli ukuthi bona bengakhontestwa kucongress icongress engazange yenziwe ngokusemthethweni lapho amabranchi lama-ward lama-district lama-province angazange abe-restructured kwenziwa ama-congress lapho ukuthi wona lawo ma-leaders azophuma lapho kuma-lower branches kuma-lower structures kube yiwona angama-delegates kucongress ke enkulu lapho okukhethwa khona i-eastern committee include and president labo vice president so konke lokho akuzange kwenziwe ngokusemthethweni and thina sakuphisa lokho and sile case which is pending eHarare High Court lapho challenge khona umnumzana Monzora ukuthi yena athi ukuthi ungene ngayiphi indlela since engalandelanga iconstitution yebandla lethu le MDC
manje siyabona eqhubeka uMonzora lebandla bebiza abantu lokuthiwa i-recall libona ngani kusoze kugcine kuncedisa na ibandla lezanu PF
well uMonzora yena vele imission yakhe ngokubona kwethu ibingasiyo ukuthi acontest kulama elections ngoba vele akula preparation ayenzileyo etshengisa ukuthi ule plan yokuthi acontest akula ma nominations awenziweyo sibonile izanu PF le CCC zisenza ama siza ukunominate abantu so uMonzora yena abe busy ngakho yikuchuchisa indaba yakhe ekhodi ke-delimitation evele enganakanga anything ngokuyazi ukuthi vele ukuzibeka akwenzileyo ukuba ngumongameli we-NDC akukho emthethweni and uyazi futhi ukuthi angeke aze athole even abantu abangazimisela ukuthi bakhonteste ngaphansi kwakhe
manje elakusasa le-MDC ulibona njani nxa kusenzakala ingxabano ekhanya inje
elakusasa le MDC kumele libuyele ezandleni zama-members awe MDC zibuyele ezandleni ze-constitution MDC i-MDC mina ngokubona kwami yiyo iparty engakhulula iZimbabwe ngoba ile constitution eqinile kakhulu yabo CCC laba abana constitution and siyazi ukubana mase sisiya ekuthini sokusenziwa i-proper mass mobilization using iparty evele i-established njenge-MDC i-MDC siyazi ukuthi ngo-2008 yawina i-election uTsvangirai kwasekumele angene abe ngu-president kwasekungenela imilitary labo Mnangagwa bayibloka so ma kukuthi siya eqinisweni nge-free and fair elections i-MDC sizoyivusa njengoba sisisho ukuthi kumele sikhiphe udakhi labantu bakhe endleleni ngoba yibo abasiphazamisayo
Alo ke ngumnumzana Dan Moyo ilunga lebandla leMDC ubekhuluma icingweni leStudio 7 eseVirginia ngapha kweMelika
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivote lenkulu
Asambeni madoda siyovota
Abesifazane abakwezombusazwe abaphatheke emhlanganweni ogcitshwe izolo eHarare High Level International Dialogue on Women's Political Participation obuqoqwe inhlanganiso ye-African Women Leadership Network labanye bathi bazakwabela ulwazi olumqoka abaluthole kulumbuthano lapho abakhokhela khona omunye obekulo umhlangano ngosakhulayo uCouncillor Sikhululekile Moyo okawathi 17 ephumula kobulawayo yena olandisele usithandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngalomhlangano
ngithole imfundiso enkulu kwabanzi ikakhulu unkulumo ephathwe ngukhomishina uMajume ukhulume kabanzi ngohlupho lwepatriarchy ukuthi omama singasolani singaxabani swa izinto ezikhangele thina kumele silwele ukubana sithole i-50-50 ngoba izikhathi eziningi siyabe sesisola ukuthi umama lo uthe usisilo wenze lokhu sisodwa kodwa kuyimbangela yepatriarchy esikhangela ukuthi umbuso ebesiphila kuwo ngamasiko langenkolo kusibisele muva singabomama njalo ngathola inkulumo ekhulunywe ngu-Honorable Leonard Khoré ukhulume kabanzi ukubana ukukhalala akungeke kwasisizalutho laloba sihlangana lenhlupho kumele siqinisele sisukume sime singabontanga singabomama labagogekileyo ukuze sibe khona ebukhokheleni. Kwathi u-ambassador to Sweden Priscilla Msayirambi ubekhuluma nge-resource mobilization lapho athinte khona ukubana yebo siyabonga inhlanganiso ezifundisa umama ezibancedisa ukukhula ngokuthi bakhokhele. Kodwa kusike usuka kusilele ukuthi nxa usumele ungene ebukhokhelini ukhankase kudingakala imali esuka ingabi khona. Ibe isincindezela umama uchiye umbuzo omkhulu ukuthi umsebenzi wenzakele ama-NGO ayawenza uncedisa umama ukubakhulisa emfundisweni lokubaqoqa lokulungiselela ukubana bangene egrejweni kodwa kuyadingakala ukuthi kube le ndlela yokuthi bathole ukuncediswa ukuthi umsebenzi ababe bewuqalile uphutshe indleko ngoba umama uzadingakala ukuthi ufune ukuba ngu-member of parliament untanga laphana akhiphe $1,000 uzayithatha ngaphi ingxenye osasesikolweni ule mula ikhangeleyo ule yakhe impilo asayikhangeleyo ngapha usecabange ukuthi ufisa ukuphatheka kwezepolitiki. Ngibone kungumbono obanzi awunanzeleleyo lo. Ngakho nxa abakhokhelayo besanelisa ukusincedisa ukuthi sisukume lathi kumele sisukumise abazayo abasemuva.
Yibaphi abanye abesifazana abakade bekhona kulo umhlangano labo abathole inkuthazo?
Nginanzelele kumbuthano bekhona ama-junior parliamentarians, bekukhona abagogekileyo, bekukhona ubukhokheli obutshiyeneyo nezomdabu ngezenkolo. Sihlangene sihlaziya silalele imfundiso enkulu ebesiyithola njalo kulokhu ebesekuxoxa. Nginanzelele ukuthi i-government yethu ibe losekelo kukho. Engithemba ukubana njengoba sikhangela ama-elections ka-2023 kuzaba nomahluko ngoba inkulumo le ifike ngesikhathi esihle. Sidinga ukubana i-50-50 ibe khona ebukhokhelini obuzaba khona ngakho wonke amaparty abe khona. Ubukhokheli bonke bebukhona babomama kumabandla ashiyeneyo. Sikhangelele ukuthi kuzaba nomahluko ngoba inkulumo yethu ifike ngesikhathi esihle kakhulu.
Lo ke ngu-Councillor Sikhululekile Moyo okaward 17 ephumula kobulawayo obeqoqa icingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7 eseHarare. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuphawula iviki yokunanza ezamasiko eBinga ngeviki ezayo. Leli phephandaba lithi njalo uhulumende uzakwakha isiphala sembali iNational Gallery edolobheni leVictoria Falls. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uMongameli Filipe Nyusi wakwele Mozambique ukhangelelwe ukufika elizweni lamuhla kuhambo lwakhe lwamalanga amathathu. Lolu hambo lukhangelelwe ukuqinisa ubudlelwano bamazwe omabili, kutsho leli phephandaba. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7, salibona ndinjani ngapho? Hanothi nasiyaphila ngapha ngosuna mlona. Indaba ye-Gold Mafia yizindaba ezixosha ama-investors. Into exotsha ama-investors akusema-sanctions. Yiyo indaba zama-Gold Mafia lezi, indlela ezihendlwa ngayo ukuthiwa nini sokuthiwa sekuqedile uphenyo and then abantu laba kuthiwa abalakho ukwenza imali zabo ziklini kodwa bayazi ukuthi babheka imali zalabo bantu emabhenki. Bayazi kahle kamhlophe ukuthi imali zokusela azihlali emabhenki. Yizo izinto ezibuyisela umkhono moyelizwe emuva, izinto ezibuyisela ilizwe emuva sona sona lesi. Bayazi ukuthi bengaphenya, bagcina bephenya kuthinteka le first family. Siyabonga umsebenzi wenza e-studio 7 ngingabe ngimude danko.
Ngemsakazwe e-studio 7. Injani basakazi kuthi hayi siyabonga. Hayi yabona kula mabandla amabili axokozela ezimapha angeke vele thole lutho. Ngileka Douglas Monzola lo Witness Dube le sokusiza izabo. Lawo mabandla amabili ayihluleka. Sokusithi vele nga ahle engini kwamanye amabandla. Kuketulwe izano. Kusali MRP le ka Chamisa. Yiwa mabandla sobona ngane yalo mfutho lawo. Hayi lawo amanye hayi. Njengezaphu yona hayi kayephumula mpeli. Ngoba yathatha abantu yabasarenda kuzano. Isiphuma futhi isisithi yena sizimele yodwa. Yini yahamba yasayini unit accord. Hayi madod. Bantu bezaphu. Lalikuvumelana ukungena ku unit likwazi lekufuna ukubusa. Lalimvumelana umuntu owanethatha izinqumo nalikhona. Why lalingamyaleli ukuthi hayi lapha sokuphambanisa mtala. Hayi madod. Nase sifuna into ezintsha manje. Sifuna into ezintsha manje. Sihamba la bafana abancane omqondisi moyo chamisa. Yiwafuna sihamba lawo manje. Hayi zaphu kayihamba yephumula kashana le. Ye izaphu vele kayi sifana lento engekhoyo. Leka Douglas Monzola lo Witness Dube. Hala bona kusematopeni yeka jabo Witness kusematopeni lapha. Sise sifuna abafana balomfutho awaza kugetulisa ni out siyabonga.
Balalelwe studio 7 balalelwe studio 7 ninjani ngifela iqinisa lokhuluma wasejabuwa elupane eqanda. Hama kuzano nje waphula umthetho wazi ukuthi hayi ukhululekile. Umthetho wakho umthetho uphethe umthetho uhleli phezu kwawo. Naku manje lokho kwakubanjwe Al Jazeera lokho nako manje sokuphosela eceleni nje akusabalwa akusajwa uthwa kwakuyinto nje esebenzayo songathi nje hayi bekungumdlalo nje ukuthi bethathe lelo golide belihambise emazweni belidingisa emazweni hayi kuba umnangagwa ngoba ngabezalo hayi akusinto akusindaba zaludo bazidlele nabo angel babo bazenzela umnotho wabo bebodwa bakhohlwa ngabantu abaphakathi lapho eZimbabwe naku nelena ihawu leli lalifakwe e-airport yakobulawayo lakhishwa lela hawu kungalasizathu indaba yakhona yaphelela emoyeni amatshe itshelele lalifakwe ebhalagwe lakhishwa naleliyalitshe lelala indaba yakhona yaphelela emoyeni ukusho ukuthi vele izano nje mayiphethe into inzinto mayiphethe ngeyezwe izano imoshile izano hayi into yakhona vele bayazi ukuthi yaphelela emoyeni ivini nale golide manje sisasenobupishipishi kodwa siyogcina hayi indaba yakhona ipholile yaphelela emoyeni hayi nendaba yegoground ukuthiwe izinduna zizoyingena nakhona iphelele emoyeni ukuthi izinduna zizoyingena ngasizathobani zizoyibamba ngasizathobani kuyikuthi nje kufunwa ukupolishwa nje abantu ukuthi kuthiwe ngathi indaba yegoground hayi iyakhulunywa indaba yegoground iyakhulunywa indaba yegoground iyakhulunywa ma izano seyiphumile hayi kuyikuthi izano sekhona la matshe nalolu hayi lakhishwa e-airport kuyokhulunywa ma izano seyiphumile hayi ukuthi izano ma isasembusweni njengamanje manje izano ma isasembusweni asikathi 1
Ndebele VO Ndebele siyabulisa kwelo cala bulela nje usiphakela indaba nisithathe nisibeke ezimu nisithathe nisibeke kwelikwamthakazi noba asikho apho ngokomqondo sivele sibe lapho yangawuthixa nganani bantu benkosi anipha amandla soloko nisenza njalo kona kona kholula nxa kusondela ukhetho zininzi into ezenzekayo kodwa siyathandaza siyacela uba ngaba yanga izimo inganokhetho olunoxolo nothando kungabikho bantu balimalayo yanga umthetho ungaqinisa isandla umthetho wasezimo ukhusela abantu basezimo ithi kuni bantu benkosi wuntshu ndinibiza ndise Eastern Cape apha eSouth Africa ndingu-MG inkosekhaya mgadeni ndithi kuni qhubekani nisenza njalo siyanilandela siyanibeka kuThixo enkosi
sanibonani sanibonani njani basakazi njani mthokazi omhle okhuluma ngumasenga awu ama-odiya bogqumshelele yangena every day thina siyafaka lapha kati wadlali angazi ukuthi waye kodwa ka anyway inhlanhla yabo sizothini kumbe ukuthi bona bayaziwa ngazi hhayi sifambeni siyevota abantu bakithi ekhaya singakhathali wenyaka izanu p f yaphuma awubona upresident wakhonalo esesaba ukumemezela ilanga lokhetho uyazi ukuthi abantu vele sebekhadile yibo basafuni abasayifuni izanu isifana nje le donkeboli leyo idonkeboli yabinukela abantu nje siswele umuntu ongayikhujilela ehlathini ayegebhela phansi sifala lokho nje lezalo kwazo emakhaya abasayifuni manje bona abantu abakholisa ilokhu zeni okungamabele lokhu abasayifuni labo sebefundile sebesazi ukuthi bafuna kufanele batshintshe bake batshintshe ngoba awusizi ukuthi ngabe lokhu ubopha inkabi eyodwa ejogweni bayazi abalimayo angeke ubophe inkabi eyodwa ejogweni noma isihambi lala ekhubeni ukulokhu sithi hayi right ufuna ukulima ngayo injalo ibona isiza kufa vesi siyahluphe doti lezi zinto lezi some eziphume lezi hambe kuyehlala emapulazini khonalezi khathele ngakho lokhu
ye salimbonani salimbonani sibonge ukuthola izindaba mhlala malanga kustudio 7 singabalaleli bayo sithi sifake nje umbono ngamafishane mayelana nama-mines ukutholakala ukuthi kunobugebenga thizeni obukudlela eceleni sithi ha okwelizwe lwethu kunzima kodwa-ke sibona ukuthi ilizwe lethu selaba kakhulu ekuhluphekeni abantu bazijwayeza ukuphila ngokusela kanti kulokho kwebengakubona ukuthi bazivulalela ilizwe ngoba ma uzokhipha into ezinjengamagolide iplatinum konke into ezinjengalezi uzihambise ngaphandle ngulu usuka suzicabangela wena wedwa lo mdeni wakho kukanti ezinye ingane sohlala sihlupheka njalo nje so ngokunjalo singanawo amaningi kakhulu ukuthi singathini kodwa sithi hayi ezilongo umthetho usebenza kungathathwa sayidi kulungile nakho lokhu kodwa okuhlungu ukuthi kutholakale abakhulu beyibo labo abaphakathi kumbeni abathintekayo kulezo sigameko ezenzakalayo ngokunjalo bathandekayo ngeke ngibomude kakhulu okhulumayo ngingizikhali Ndebele wesigabeni sakomasendu ePlumtree umntwana kaNdolilo Ndebele uVivian Ngwenya ngikhuluma kwele South Africa Studio 7 ngisithanda kakhulu ngithi kubalaleli asimameleni iStudio 7 mihlala malanga ukwenzela ukuthi sibe kwazi ukwenzakala elizweni lethu ngamafishane ngiyabo
basakazi beStudio 7 sanibonana ngihlale phezu kodaba ngachitha isikhathi nizwile uGawule eseshifta iblame esesunduzela kumaqembu aphikisayo ongakhohlisa abantu baseZimbabwe babuGawule asibozithutha maybe abakudala lalibakhohlisa yibela lingabakhohlisa bevume but thina abatsha lingeke lisikhohlise iqembu lakho iZANU PF yehlulekile umnotho uyawa nje iZANU PF ngokusela benu iqembu eliphikisayo kaze libe sekhombusweni loba yiningi lina elithethe umbuso ngo-1980 yonke into ihamba kahle noma wayekuma-sanction uSmith neRhodesia yakhe kodwa yonke into yayihamba kahle abantu bakithi babekhona lapha eZimbabwe besebenza khona lapha eZimbabwe abazange begcwale amazwe wonke njengamanje begcwele amazwe wonke abagcwale amazwe wonke ngaphansi kombuso wenu weZANU PF lolo oluwuvikela ngoba nalisidla lisuthu ungakhohlisa abantu baba siyayazi yonke into nichifti blame ona ukhulunyiswa ngoba uyasutha ukhulumele sakho isisu lomuli yakho uyasutha kodwa abantu baseZimbabwe bagcwele amazwe wonke ubuso ukhuluma amanga into engekho ngumuntu omdala ukhohlisa abantu uthi amaqembu aphikisayo wawusa umnotho ukhuluma into engekho umnotho uwiswa iqembuleni ngoba ningamasela lonke lomongameli wenu
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika kulosakhulayo Ernesto Aguila owedolobho le-Orange County esigabeni se-California odutshulwe wafa ngemva kokulwisana lepholisa kade lifuna ukumxotsha esitolo lapho ayethethwa icala lokuntshontsha emfanekisweni kamabonakude ipholisa lilwisana lomuyi lizama ukumfuqela phandle baze bawiselane phansi u-Aguila ubonakala efaka isandla ebhantini elinye ipholisa elimemeze lisithi ulombhobho wasedutshulwa ekhanda wafa. Isehlakalo lesi sicunule abaningi abathi umuyi ubengafanelanga ukuthi adutshulwe. Isikhathi balaleli ayisavumi ukubana siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye izinhloko zendaba.
amalunga edalela eParliamente awebandla leCCC asole umsomlomo waleledale umnumzana Jacob Mudenda ngokuzama ukubavala umlomo ukuthi bakhulume ngodaba lwegold mafia. Ibandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora liqhubeke lixotsha amakhansila. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama nguChris Gande.